into ye-National Youth Service historically kusukusela ngo-1980 iqalwa ngumgabe kusathiwa i-Youth Brigade yayivele iyinto ye-party. 42 years down the line isenziwa yi-party. Ubususithi wena unyusa ama-youth e-CCC ukuthi ayetrainer. For what benefit? Ngoba i-history isitshela ukuthi okade kusenziwa bekusenzela i-party. So are you trying to tell me ukuthi sebesi-invite ukuthi sibuye sizejoin iZanu PF indirect? Angikholwa. Akula into enjalo. Kodwa still asithi nxa kungenziwa properly kusenziwa izisebenzi zikahulumende kube professional, sizakubona sonke ukuthi kwenziwa properly and professional. Asila sizathu sokuwalela ama-youth. But okwakathesi siza advisor ama-youth ethu well ukuthi thina njenge-CCC i-history yethu esiyaziyo from 1980 to dating 42 years after besikwazi ukuthi into zama-youth into zezani.
Baba Chuma, abanye bathi ikakhulu abe-CCC bathi ukubotshwa kwamalunga abo afana lo Godfrey Sithole kanye lo Babu Job Sikhala ikwethusela nje ikubahlukuluza ukuze babe ngumzekeliso. Uthini ngalokho?
Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukubona uyabona u-honorable uSithole uBobzim umngane wami kakhulu sibilisi besisonke ephalamenti yawerela nezingathi ezinjengetrethe lapha besisonke nje ngokulayo koraba nje sizibhodela sihlenzane. Unfortunately into abayenzayo yinto okumele ngomthetho ibe lesijezi. Umthetho cannot be put selective ukuthi hayi nxa umbuzo ngoba ngowe-CCC nayenze lokho akusabulanga athinte asuze kuhambe kude. Basukuma bakhuma ngodlame bahamba balwenza udlame lwangikhona enyathini khona-ke eHarare. And nango kwabonakala sibili izindlizi zisitsha abantu bechaya kusenza into enjalo kuyiwo ababekhulume ngendawo yena leyo. So nxa umthetho usubuya usokumele usu-applya selective ngenyotini namasemba ze-CCC yini bazenzela bodwa antabona nango ukathi ubhebhe sikhuluma naye lapha kabotshwanga kodwa is a very big politician e-CCC kodwa ngenxa yokuthi yena kazange akhombe ngodlame kazange ahambe ayenza lolo dlame nangokhona akula muntu ombophayo akula muntu omhlukumezayo kodwa na ungenze something okuwrong vele umthetho uzabuya the long arm of the law will catch up with you nxa bekhuluma ngesingisi.
Ngokubika kwephephandaba le-Newsday baba Bhebhe ubaba uChrist Mtswangwa owebandla leZanu PF uthi yena akula mahluko phakathi kweZanu PF lamasotsha, amasotsha ngaweZanu PF. Uthi ningalokho?
Ya, lapha kulento engizazichaza ezithile ningakafiki khonapho kwekaMtswangwa. Sesikubonayo kade singama-political arrest okokuthi umuntu uyahamba ebotshwa akuka-investigatwa. Eqeda lapho badinay i-bail ukuthi uyahamba ku-remand. Icala libe lokhu lidluliselwa phambili lokhu kuthiwa kusadingwa. Lisadingani, limbophe njani in the first place lingakakutholi lekhona imbophe lekhona. Kwakuqala ukutshengisa ukuthi vele izandla ayimanga kuhle. Okwesibili kugcwalisa ikokono kokukhulunywa nguMtswangwa. UMtswangwa nxa esithi yena amasotsha leZanu kakwehlukananga kutshengisa ukuthi uMtswangwa yena ngwakhe into ayikhulumayo kayazi. Ngoba i-constitution yelizwe leZimbabwe ikhuluma sobala ukuthi yona amasotsha kawangeneli kwezombangazo.
Babuchuma akuyiphethe. Yebo, amasotsha ngaweZanu PF yini njengokutsho kukababa uMtswangwa?
Amasotsha nakahulumende, amasotsha aguidwa yi-constitution ukubana bona bami njani. Siyakwazi ukuthi nje apolitical nxa besemsebenzini akumelanga batshengisele ukukhetha ibandla elithize. Kodwa as individual people in their private lives balalo ilungelo lokukhetha laba abangabe befuna ukusekela khona njengomuntu wonke nje ekalolelo lungelo kodwa ekwenza privately.